Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa yini ukuthi abantu abaningi bengabhalisi kugwalo lokuvota? Sizalethulela udaba lolu ngokugcweleyo njalo lokuthi sokubhalisa abantu abangaki kugwalo lokuvota. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eBotswana zithi akuncedi ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhalisa kugwalo lokuvota ngoba akulakhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukuba lengatsha zikahulumende ezijiyeneyo ezisebenza ndawonye zisenzela ukulwisana limkhuhlane engathelelwa abanye abantu enjengevunguzane lethukela. Isigodlo seMelika eZimbabwe sinika inhlanganiso yeLupane Women's Development Trust imali yokwenza inhlelo ezijiyeneyo. Idolobho leHarare lifuna ukwehlisa uzulu imithelo kuluhlu lokusebenzisa imali yedolobho leli olwebhajethi yomnyaka ka-2018. Ku-Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni emadolobheni atshiyeneyo okwenza abesifazane bahluleke ukuphandela imuli zabo ukudla. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.